Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwazi omuhle salamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu mhlaka 28 ngolwezi 2018. Igama lami nguGibbs Dube endabeni zethu namhlanje kulabantu abathi commission ekhokhelwa ngumnumzana Phalema Mohlante isitshaya iganga okumangalisayo.
Kuza kuba nzima ukuthi abantu bakuhlonzise kuhle bakuzwisise ukuthi kuvele kuyangaphi ngoba kuyingxabangxoza.
Ibandla lezanupf likhuthazwa ukuthi liphumele egcekeni ngempumelo yokhetho olwenziwa lonyaka.
Izanu kumele iqonde ukuthi yona ivume lapho ephambanise bona kuhlalwe phansi lenkokeli eziphezulu ezethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abathi akusaqedakali ukwenziwa yikhomishini ehlolisiswa ukudutshulwa kwabantu ngoncwabakazi eHarare ekhokelwa umnumzana Phalema Mohlante owayengumongameli welizwe leSouth Africa. Bathi abanye abantu baqamba amanga kukhomishini le besenzela ukungcolisa abaphatheka kwezombusazwe. Ilengu labo lithi kababoni ikhomishini le isethula ukuhambelana lomsebenzi wabo bengaqeda ukukhuluma loZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele ingcwethi yezombusazwe ezimele yodwa unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Kuza kuba nzima ukuthi abantu bakuhlonzise kuhle bakuzwisise ukuthi kuvele kuyangaphi ngoba kuyingxabangxoza. Ngikhangela nganithiwa ezinye izinto zangikhona ezilethwa kuyona le ikhomithi angazi kube sabezivele ziqondane lakho kumbe nabantu abafuna ukuthi bazwakale labo ukuthi bakhulume ngoba kukhona okunye okubahluphayo emphefumulweni yabo.
Abaningi ubona zani bethula iqiniso na kukhomishini le?
Hayi, ningathi mina into engikhathazayo kakhulu ukuthi abantu sikhangelele ukuthi okuza kuphuma lapha kuzasinceda kumbe kusoze kusincede sokwedlula. Siyathanda ukusola kakhulu njalo indaba le yindaba eqakathekileyo kakhulu okumele ukuthi nxa uhamba ufika kuyo uhamba uzazi ukuthi uyakhulumani ukhuluma iqiniso. Kodwa ungahamba kungabanye abahamba umuntu esiyadinga ukuthi lami ukukhulume kuthiwe nithikile khona akusoze kuphumelazo. Kuza kwenza kube nezinto eziningi kakhulu ezihlangeneyo ezingasaxakulolekile.
Kodwa-ke ubona ngani yena-ke umnumzana Mohlante labantu bakhe laba abakukhomishini bayalalela kumbe okunye kuzabehlula ukuthi bakuhluze kuhle ukuthi kuhamba njani?
Bayalalela kodwa ngenxa yokuxubaniswa kwezindawo ngibona ngani kho lapho kuzabehlula khona ngoba nxa kuyikhomishini le indlela emi ngayo indlela abantu abayisola ngayo indlela abantu abahle besole ingakapheli kuzakwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi kathi vele bazahluzane bakanze bahluze ngenxa yokuthi vele baningi asebesolile balutshwana abakholwayo ukuthi kufona kuzaphuma kulutho kungaze kuphume sizasola kuphela. Kungayisikho esikumeleleyo esikukhangeleleyo abasolayo ukuthi sivele bale mpumela abayikhangeleleyo kuzaphuma singehluleka ukuphumayana lani mpumela kuzaba ludulo.
Ubona ngazani nxa sesingakhuluma ngokuthi kuyaphumani kukhomishini le wena bukhangelele ukuthi kuphumene?
Mna bengikhangelele ukuthi kuphume udaba abaluhlosile olokukhangela ukubulawa kwabantu lokhu ngesikhathi sama-elections. Luthi lungaxakululwa kuphume lo mboniso ebantwini ukuthi hayi thina sihambe sosibuze abantu abangaka abaqondane lalokhu esasikuhluzile phakathi kwezindaba esizizileyo yilokhu. Abantu labana becommission bebese besenza i-recommendation kuhulumeni ukuthi hayi thina ngendlela esikubone ngayo i-recommendation yethu lide sesokubonakala ukuthi uhulumendeni uzathatha nyathela bani.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu yingcwethi ezimele yodwa sixoxelayo ese-Washington khonapha kwele Melika. Kusenjalo ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi ibandla le-ZANU-PF kumele livume ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kakhethwanga ngemfanelo ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo. umnumzana Volta Moyo okubandla leli uthi ilizwe lizaqhubekela phambili dibhidlika nxa ibandla leZANU-PF lingakhulumi iqiniso ngokwenzakala kukhetho lolonyaka.
IZANU kumele iqonde ukuthi yona ivume lapho ephambanise khona kuhlalwe phansi lenkokeli eziphezulu ezethu ubonisano.
Kodwa libona ngazani bangavuma khonokho baba Moyo?
Ngoba bengavumanga kutsho ukuthi abafuni ukuthi ilizwe liye phambili ngoba thina singaza ke sibe yithe sivumayo bona abakufunayo plus singaza ke sibe ngabajijinyiswayo sometimes singaza ke sibe ngabazingelwayo sometimes kuyacina lapho ukuthi ozingelayo ucine ezingelwa layo. IZANU kumele ihloniphe intando yabaningi ngayo ningaso zihloniphe intando yabaningi ilizwe lingaza ke lilunge ngoba iliqiniso ukuthi MDC lama supporters amaningi ayisinto engathathelwa phansi ayisinto ongathiwa ngamanga ukuthi MDC winile. Nxa bona babe winile besiza bona abantu abaningi abosoma business babuye kuzoinvesta elizweni ilizwe ukuthi libe nje ukuthi abantu abaphandle la osoma business abaningi bayakwazi ukuthi iZANU ayiwinanga babusa ngamandla. So umuntu uyabe sesaba ukuthi azofaka imali yakhe endaweni yezindlalo imali yakhe ingavuka sasa kungasela lutho.
Ye, kodwa ubona zani iZANU ingavuma yini ukuthi yadliwa?
Kumele ivume nxa ukuthi baqinisile ukuthi bona bakhokhela abantu njalo bafuna umkhono utshintshe bafuna abantu baphile kuhle kumele bathi to reconsider amanye ama-facts ukuthi ilizwe liye phambili nxa bengasoze bavume it's unfortunate.
Umnumzana Volta Moyo webandla le-MDC elikhokhelwa nguNelson Chamisa sixoxe laye ekhonangale ke kwele Johannesburg. Kodwa ke umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi abakubandla le-MDC badlala kubi.
Angabantu abangafuni ukukhuluma kumbe ukuthi kukhulunyiswane kodwa ngingananzelele ukuthi konke khonokho abakwenzayo konke lokho kade beloku be-organize into ama-demonstrations abathi ama-demonstrations anjani konke lokho abantu abangafuni ukukhuluma abantu abale-agenda yabo nje ukuthi bayenze izinto zabo nxayele ngendlela abangafuni ngayo ukuthi kubanjwane kusetshenzwe ndawonye. Kodwa nginanzelele ukuthi siyakubona khonokho njalo umongameli ubelindele ukuthi abayengeje kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye ilizwe liye phambili kodwa abakufuni khonokho.
Poke ngubani ongaqhatha indima lapha sibe ukuthi kuqaliswe phela inkulumo lezi?
Okwakuqala abantu be-MDC bona bamele bazinyuka amakhwapha babone ukuthi umumo lo wabaphakathi kwawo osiphakathi kwawo bengabi yingxenye yokuncedisa ukuthi abantu bebephakathi kobunzima ukungavuni ukuthi kukhulunyiswane bavume nje ukuthi ukhetho ludlulile ukhotho selungemva kwethu sesiya phambili ilizwe lisakhiwa kuyiwa phambili bese belindele ukhetho luzabuya nxa befuna ukuthi ikhulumento ezokhethwa. Kodwa okwakathethe okwabangakwenza kuphela ukuthi bathi ngesilibi lwabaninga bathi swallow their pride bavume ukuthi akuhlanganweni kusetshenzwe ndawonye babe yiwo njalo bazimiselayo ukuthi akukhulunyiswane ngoba iZANU-PF vele ivele ekuqaleni ngemva kokhetho ithe asikhulumisaneni sihleleni kuhle izinto ukuthi isikhambeni siye phambili. Umongameli balindele sibili ukuthi xa kungathiwa kusasa bathi bahlambululile bavume ukuthi kukhulunyiswane umongameli uyabamukela ngezandla zonke ukuthi kukhulunyiswane ukuze abantwana beZimbabwe basebenze ndawonye ngokumanyana baqhubele ilizwe liye phambili.
Lo ngumnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Sine sikhangele ezethulwa ngamaphephandaba kweleZimbabwe. Uhulumende uthakazelela ukutholakala kwe-lithium eZimbabwe. Umsekelo womphathitambo wezomgodi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzavula umgodi wekwemba ilitsheleli namuhla. Lokhu kwethulwe ngumsakazo we-ZBC. Ibandla leMthwakazi Republic Party selilamakawuso alotshwe ukuthi bangabahlamuki abahlaselwa libutho le-5th Brigade ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Abantu ababili sebebulewe ngumkhuhlane we-cholera eMount Darwin. Abafika phose amathumi amathathu abahlaselwe ngumkhuhlane lo basesibhedlela kuleyo ndawo. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuthi abantwana laba ababalisi besikolo seMandwandwe High School enkulumane kobulawayo sebesesaba ukusebenzela endlini yesayensi lapho kwafela khona umbalisi owakhitshwa yintuthu yalokho ayekuvezela abantwana. Yes, yakwazi ukuthi kulesikhathi senu lapha esininika khona ukuthi likhulume phela okubhathelane lani lapha esendaweni esijeneyo. Nxa ufuna ukuthi-ke uxoxe lathi lapha ulakho ukuthi uye kuwhatsapp ufike ufitizele okwisibono khonakana ukuthi record ubesusinika-ke ubesusithumezela khonokho okurekhodileyo kuwhatsapp inombolo ithi 012024650318. Ngizaphinda njalo 012024650318. Okwalamhlanje ke asizwe ukuthi silani. Uzulu uthi ukudula kokudla lokunye okutshiyeneyo okuqakathekileyo kuza kwenza kube nzima ebantwini abaningi lonyaka ukuthi babe lekhefu lekhrisimusi elihle njalo elipheleleyo. Asizweni untu ngabini Nkomo Studio 7 exoxa lo kansila wakobulawayo uMnumzana Mlandu Ncube labalandeli bomsakazo weStudio 7.
Ngonyaka kuyadanisa vela kujenisi lokuthi selisondela ikhisimusi. Kuzithulele nje edolobheni uzathi mhlawumbe ngoFebruwari. Abantu nje bazidubekela ukufana akutshengisi lalutho. Lokho kuthule okwazisa abantu imali kabanayo emabhenki kakunama bazidubekela nje. So lo nyaka sazi ukuthi kuzaba ikhisimusi elinjani.
Kodwa uhulumende uthi kungani kuba lobubelo mbijana impahla eningi sitholakala ezitolo kanti le ntengo la iyehla ngokusho kwakho uhulumende.
Kuya ngokuthi basho ziphi izitolo. Uyabona laba abantu baya besithi izitolo ngoba bona banemali yokuphuma bethenga eSouth Africa. Mhlawumbe bathi izitolo zeSouth Africa. Lapha kwelakithi eZimbabwe izinto lokho zingekho. Angibasoli mabesitho njalo ngoba bona lapha abathenga khona labantu emazweni kukhona. Kodwa kwelakithi lapha akunalutho. Bachamba amanga ngeviki ephelele bathi amafutha ezimoto akhona. Kathesi kuyona liviki basebesithi amafutha akasekho ende kawakho. So bona mhlawumbe lapha abathenga khona le mazweni ukhona, kodwa lapha eZimbabwe akunalutho.
Zikhona nje indwendwe zezimota kobulawayo sikhuluma nje, kumbe vele kawakho amafutha okuthi lokulayina vele akusizi?
Vele kawakho na amafutha. So ngani lokhe kuviki edlulileyo kabuyanga aze abuya ngesonto le isonto edlulileyo. Bathenga phela kathesi ngikhuluma nje emagaladini kuzibethela umoya.
Emashopu yiziphi impahla ongathi ziyasilela?
Nxa kuyikhisimusi abantu bajayele ukuthenga oflower, bethenga amafutha okupheka, bethenga omazoli, bethenga izinto. Zinezinto engizivalisayo zivele kazibonwe ezitolo. Ziyazila okwakathesi eziyiliso lentwana. Abantu kabasaziboni. Ungazithola usikuthola zithengiswa esitaladeni and esitaladeni seneso ziyaze zibiza inkalakatha yemali abadala abangenayo. Ngitsho sibisa amabhisikiti ezitolo ngani asephela.
Ngithathe umlaleli wethu wakuqala uNqabeni Nyanda yemkhonto Khumalo. Kunjani Khumalo?
Hayi, ngiyaphila njani lonko.
Hayi, singabuza wena.
Hayi, lathi nje siphilile.
Ye, sibambe ungaphi kweSouth Africa?
Namhla ngiseCampton Park.
NgiseCampton Park.
Ngaphandle. Ya, ngaphandle nje kancane kweGoli eTown.
Aha, uyizwile indaba Khumalo. Ungabe usulungiselela ukubhekisa amabombo ekhaya yini njengoba selifikile phela ikhefu lekhisimusi?
Lo nyaka kuza sehlula baba uNkomo ngoba lokho ebesikhangelela ukuthi isiqhica mfundo zethu uMthuli Ncube uza senzela khona, akasenzelanga khona, kukanti ukhuphule nje intengo yamafutha emoto zokuhamba. So lokho futhi khona ukuthi yonke into izakhuphuka la iye phezulu. Kukanti ikhuphuka njalo ilizwe lakithi alila mali ebambekayo ukuthi lakhona ule mali ekhadini ungenelisa ukuyayidonsa ebhenki. So lokho kuqhubekisa isimo sasekhathi siba nzima kakhulu, okusenza ukuthi thina esingaphandle kwelizwe kube yinto esomele sisebenze nzima ukuze senelise ukuthola imali zokuthumela ekhaya xa abadala bathole ukudla. So konke lokhuyana baba uNkomo kulimaza kakhulu abantu abaphakathi kwelizwe labantu abangaphandle kwelizwe. Kukanti ke uhulumeni omutsha lo besikhangelela ukuthi uzakwenza izinto ngendlela okuzaba lula ukuzulu wonke, kukanti izinto ziqhubeka zisoma zisiya phambili.
Sithathe njalo omunye umlaleli uPhathisa Moloyi. Mnumzana Moloyi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba, ninjani kwethu?
Hayi, siyaphila, singabuza wena.
Yes.
Yeah. Yeah. So ilungiselele yini kefu lekhisimusi lapha?
Silungiselele baba, kodwa kunzima. Kunzima kakhulu ngoba khathesi kufanele sithengele abantu into abazozidla, sibuye sithengele lezifuyo ngoba ziyawa khathesi emakhaya. Nakho futhi ukudla kwakhona noma sithi siyakuthenga kwenkomo akusatholakali, sokutholakala kanzima. So kunzima kakhulu nje impilo esiyiphilayo ngoba sesisebenzela khona ukudla, ayikho i-development esingayenzi.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 abakade bexoxa-ke lo ntungameli Gomo njalo kulo kukhansela okobulawayo uMnumzana Malandi Ncube. Ake sizwe okulandelayo.
Ke lapha ngo-1990 ngaphuma ngo-2011 ngabele ekhaya ngaphenduka ngo-2014. Khona ukuhlala kuyahlaleka, izinto zonke zikhona umuntu uyazithola, but akufani lekhaya.
Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations ithi amazwe wonke kumele avimbe ukugugudeka komhlaba okwenza ukuthi kukhuphuke isikhudumezi somhlaba. U-Steven Hillenberg waloba u-SpongeBob SquarePants ophuma kumabonakude othandwa ngabantwana kasekho. Iphephandaba leGuardian lithi uMnumzana Paul Manafort owayengumgcinisihlalo womkhankaso kamongameli Donald Trump ngesikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2016 wenza imihlangano emithathu loMnumzana Julian Assange oweWikileaks esanda kungena kumkhankaso kaTrump. Izulukandaba lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe esiselizweni leCanada. Akuthi ngizuthi ndobani khona becingweni sabona mfowethu.
Yebo mfowethu, kunjani mfowethu? Lapha okhuluma lo Fortune Moyo.
Yebo Moyo, kunjani?
Hayi, ngiphilile mfowethu, amakhaza akuphela kodwa hayi ngigcine saka.
Hayi, kunjalo ke udabuka ngaphi empilweni?
Yamna mfowethu, ngiphume eChelocho, eChelocho kwamagoja abazi eChelocho Center kanye kopha.
Wafika nini khonapha eCanada?
Well, eCanada ngafika ngo-2001.
Mm-hmm. Wawudingani?
Hey, mfethu, ukuhamba ngamazwe ngidinga ukufunda ukuthi ngiqhubeke ngezifundo mfethu. Lam kwenze ukuthi ngithole lawo ma-degree ngibuyele kwelakithi eZimbabwe ukuthi ngiyethuthukisa lam.
Yes,
ngilize lakithi.
Singathi kwamanje ke ubaba uMoyo wenzani empilweni?
Ya, mina ngu-electrician mfowethu, ngenza ama-logic controls, diagnostics, controls and pneumatics. Ngiyakhava nje izinto ezingenelana lamagetsi.
Yes.
Kuvesa nxa abantu bakithi bemazi ukusebenza ezesa.
Aha, singathi yikho vele wakufundelayo khonokho.
Yikho lokhu engakufundelayo mfowethu.
Uyabe uvele usenzani?
Yimi engabe ngikulungisa, ngihlola nxa siba le nkinga, yimi engilungisayo konke lokhu.
Singathi ukhangelele vele zomlilo kagetsi lapho ukuthi ubuya ngendlela eyiyo.
Yikho kanye mfowethu.
Ye, so ke ubaba uMoyo ulabantwana yini khonapha eCanada? Uphila njani kodwa?
Mfowethu, ngilabantwana ababili, uJafa ule-21, uSisinyana ule-9. Babili nje abantwana engilabo lapha mfethu.
Kuyasebenzeka kodwa kuyatholakala kuyimadla namhlanje.
Hayi, khona kuyatholakala mfowethu okuyimali kwakhona. Akufani kodwa hayi kungconywana.
Yes, ngathi nxa sukhangele impilo yakho sibili ubona ngazani ufisa ukuthi kwenzakaleni ukwenza ukuthi guquke kulalokho okwenzayo khona manje.
Yazi mfethu, isifiso sami kakhulukazi ngesokuthi ngibone ilizwe lakithi kusiba lempumelelo, abantu bathole ukudla, bathole ukwelatshwa ezibhedlela, sibuyele emasikweni ethu wobuntu.
Mhm.
Ke ngifisa kakhulu le.
Manje kungabuya njani khonokho ngokusho kwakho?
Kufuze sihlanganise amakhanda abasekhaya lalaba abase kwamanye amazwe atshiyeneyo. Sihlanganise amakhanda sikunanzelele ukuba ilizwe lethu lenotho emangalisayo ukuthi singahlanganisa amakhanda singezinto eziyizimanga lathi sikhuphule ilizwe lethu.
Awu, bona ke insizwa kwethu, singathi ke kuvalelisa abalaleli khonapho.
Ngithi kuba fowethu labodadewethu, sizameni ngezinye indlela ukuthi siphathise elakithi lathi siqhubeke ngobuntu bethu ngamasiko wethu emazweni lapha kulobunzima obuningi kakhulu kodwa ekhaya kuletha ukujabulisa lempilo ende ngokubambana sonke hayi bafowethu ngibona kungalunga singaba le njongo efanayo nje enye ngiyabonga bafowethu
hayi lathi sibonga kakhulu ke ungathinela kusasa mfoka moyo
akulungile mfowethu inkosi ibusise
hayi lawo kube njalo ba
Kusigaba esikhangela khona ezeMelika silendoda lapha evela kweZimbabwe uthi sizwe ukuthi silobani
Uthanda lethu lapha esiphoka khona lezi zalwane zeZimbabwe esihlala kweMelika silobaba owili Thiziyo ecingweni baba Thiziyo kunjani
Hayi ngikhona njani
ke Siphila kakhulu kunjani lapha khona khona
Hayi khona mfani nje ekhaya
Ye ungapi khona
Ngise Baltimore Maryland
Kunjani Baltimore
Hayi Baltimore right sona uqanda
Wafika nini khona?
Originally ngifike lapha ngo-1990 ngaphuma ngo-2011 ngabele ekhaya ngaphenduka ngo-2014
Singathi ukuhlala kwakho lapha kunjani kodwa?
Khona ukuhlala kuyahlaleka izinto zonke zikhona umuntu uyazithola but akufani lekhaya ihlezi isekhaya
but njobo khona lapha ke mfowethu singathi uphila njani? Njalo uyasebenza kumbwenzani?
Kusuke uphila lapha ngiyasebenza ngisebenzela uhulumende we-Maryland Umsebenzi project management.
Yeah, unjani umsebenzi wakhona?
Hayi kusebenza kuyasebenzeka. Akufani le private sector but akumsebenzi.
Singathi nxa uvuka nje ekuseni uphinde uphenduke ngekhaya, uyabusithi nxa uvela emsebenzini wenzeni.
Nxa ufika endlini lapha nje ngicabangela emuva engivela khona, ngabe ngizivikelele izinto zekhaya, iyalinyuza ekhaya ku-YouTube, ngizivikele ama-shows ekhaya ku-YouTube nje otherwise. Okwami nje after being home, ingqondo yami isekhaya.
Yes, ngathi lapha ke uthethe kumbe wakathathu ume njani?
Aya, nathathanga labantwana nje kuphela kodwa ngithathanga.
Ehhe, so nxa sikhangela ke ngempilo yakho khona ubona zani uzahlala okweminyaka emingaki?
Mboni sibili na yesifiso sami nxa ukuthi ngiyaphumelela indlela yami. Ngabe ngiyakhumbula emuva njengokukhumbula kwami ngo-2011 ngizimisele ukukhumbula futhi emuva.
Singathi umuntu owakuletha lapho uye khona lekhaya kwini?
Mna originally I came here mbuya esikolo ngumuntu obuyelayo nje after 2-3 degree yami computer science. But first degree led to second degree, then things momo waba move ekhaya. Umuntu wasehlala lapha wazagcina waba ngala.
Ubuhlezi elizweni elingaso lakho kunjani kodwa?
Hayi khona akusikho akufanele kuba sekhaya. Ngakuthola konke zithi ukuthi I'm working professionally. Ngi-right but kodwa akufanele kuba sekhaya. Ekhaya.
Yes,
ukuthi umuntu abe sekhaya ngabe impilo yakhe ingani ijiyene nje but siyabona ukuthi uma ngikhona awulunganga but at the same time kodwa kwasekhaya kukithi ngiyekwakuphinga kufulathela
yes so ke siyabona ukuthi isikhathi siyajova sibele lapha babanhliziyo kodwa singakehlukani lawe akusithulela amazwi akho ngelizwe leMelika ukuthi ubona njani nakhona kunxa abantu bevota ukuthi kwenziwa njani uyakuthakazelela kumbe akuthakazeleli
mna ngathi ngiyakuthakazelela as much as kodwa sibona ukuthi nxa ngicompare le ngiyangikuzo kwamanye amazwe emazweni akithi kungani okwalapha kungcono kunalokho esikubona kusenzakala emazweni at least siyabona nje ukuvota kwangikhona okungani nxa kunokuphikisana kugcina kusiwa la ma-runoff and things like that angitsho ukuthi ku-perfect ngoba siyabona ukuthi hhayi ziyayenzakala kukhona ukuthi labo okwenzakalayo ekuvoteni kwangikhona siyakubona kodwa kukhanya ngani ubuhluzekile kunalokho esikujayele siyasibuze
udaba lwetuluma lapha-ke babanhliziyo sibonge kakhulu umfowethu
Hayi ngibonile la mdube ngokunthinta baba.
Sulu yatuma, bonanti sulu yatuma. Isulu, bonanti sulu yatuma. Sulu yatuma, bonanti sulu yatuma. Isulu, bonanti sulu yatuma. Sulu yatuma, bonanti sulu yatuma.
Ngilandaba lamhla ke ngilomunye phela umaskandi lapha emoyeni ke ngilo baba umkhosi sizobona mfowethu
yebo njani mfowethu
ngiyaphila kunjani
ngiyaphila
akunje kuthi wena udabuka ngani
umkhosi ubuye ngayi ezidilini esigabeni sakobhuka
yes ngathi vele ibizo lakho mbani ke sibonga
mina ibizeli kubhebhi ngu-Omega Ndlovu
isizulu ladume mini unuyobona intombi yami
uhlala ngapi okwamanje
kathesi ngihlala ephumula sawuti la
ye singathi umculo wakho umculo njani
ye mina ngenza umaskandi osambhaqanga
Wakutasani ukula vele?
Tula nkale kutala kwa tuku rekorda nkale mwa 2013 first album Shele Ndam. Then ASBili ya zoba mwa 2016 eti wangenzu kufa ASB kati ye pume disye eti yona uyogune nsansa ipume mwa chulu.
Singati wena uwe o composing kwa mazonke le?
Yeah, yeme composing kwa mazonke.
Kunjani kodwa ukucula? Kule mali yini?
Ah, ukucula isikhathi esiningi thina njengabaculi siya sithi thina noma kungenamali noma kunemali ukucula makuvele kulithalente kwesinye isikhathi kuyinto oyithandayo ngoba umuntu kubalekile ukuthi ayenze into ayithandayo azizwa nje efree kuyo kunokuthi usukuye kwenza into ongayithandiyo usuka lapho noma ingakuniki imali kodwa wena uyabe ungakhululeka ngaphakathi khona kunemali ma ngabe uthe waba nenhlanhla ngoba abantu bahlukile so ngeke kufane ukwenza yona Zulu liyaduma.
Kujoni ba.
Kusho ukuthi Zulu liyaduma mhlawumbe ngikonyiwe kogodlwayo. Ngiyombona kanjani njengoba iZulu liduma isho kanjalo leyo ngoma. Yebese kusibana letha amadimoni ethi noma silala noma sivuka sikhoshela amadimoni uNkulunkulu ezweni leso
sizowanyathela amadimoni yegama lakho baba sizowanyathela amadimoni
ngenxa yeziphithiphithi eziyabe zisenzeka elizweni sigcina nathi sikhathala njengabantu ekuthini siqala sinethemba sigcine sithi hayi sikubuyeka kuNkulunkulu
awayasopha nkosi sikhoshele wona amadimoni achoshe nkosi ayasopha Shaba Tagan,
Yemzini, Shaba Kuku. Yeah, Luzon Janum Kuru come course, Peru Shaguz, the Pelagay, Safisotis, Steven, Silly Tunilla, and Officer Rugandava, who Steven composed Uti Mina Ilendava, the commission and born with my anything, as a Sotisa Uzul. He was a wear Jalo, Lomusa Mosbugo, type of Tinto Lays, Ale Arari, Potolom Tofa as the Utisol, Utowak. Kodwa ngibona ngani isikhathi sesidliwe kumangoye singakaphumi lapha enkundleni ukuthi sikhangele indaba ebesigokela namhlanje. Kulo bantu abathi i-commission egokelwa ngumnumzana Khaleme Mahlante isitshaya iganga okumangalisayo. Ibandla leZANU-PF likhuthazwa ukuthi liphumele egcekeni ngempumelelo yokhetho olwenziwa lonyaka. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje ngasidibane ntambama ngo-7:30 p.m. Olivalisayo uKip Stube.